ngombono wami even mina la kona lokugula kwami kwenzeka ukuthi ivile ama-service delivery asayenzi. Mina ngombono wami abantu asokujengisi abantu abahlale phansi bonke bangayimsebenzi, i-government mina abantu ukuthi senzeni, kube ngabantu abatshela i-government ukuthi yokwenza. Ngoba kube lokhu esinele ukuthi i-government yenzani akusincedisi, impilo ayisadileki, akusadileki, amagesi adura, ukudla kuyadura, yonke into ya-transport iyadura, awuhambelani lama-pay ukuthi bazakuvesa i-inflation izaholisa abantu imali ethingayo. Abantu bonke abahlale phansi lokuubhazala lize lokhu i-government kuyibeningi abantu ibacele ukuthi kwenzeni, ngoba ngabantu abathi i-government yasenzeni ke ngoba lokhu akusanyenzi.
Ye, manje nxa ukhangele abantu abasoze besabe na ukuthi baphatheke labo ekutshengiseleni?
Abantu akudingi ukuthi bahambe ezitradini ngoba ngaye ezitradini bazatshaya. Lokhu lumente okhona vele kancingi uyabulala lokhu khona lokhu kancingi uzabatshaya ababophi abahlukuluzi balimali ezibhedlela kulamithi ngoba sinje siyagula akulamithi ezibhedlela. I have to go sibe ngi-South Africa ngiyeletha e-South Africa. So mina umbono wami abantu abahlale phansi bonke ezindlini labona isicengele sisele sikhulu kakhulu ukuthi wonke umuntu ahlale phansi. Yonke into ihlale phansi nje ithi ihlale phansi ingabi yonto. Akudingi ukuthi ungene estradini. Isicengele sikhulu ukuthi abantu bahlale ezindlini ngindawo bangahlala ayipheli iviki government ingabizanga ngathi asikhulu ingababizanga ngathi asikhulu intanini. Akudingi ukuthi bazohambe bayiqalana namaphoyisa abathawa edrobheni, kabahlale phansi abantu bangahambi indawo.